Endabeni zethu lamhlanje amanye amalunga ebandla lezanu-PF afuna ukuthi omunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa abe ngobe esifazana. UZulu ukhala ngezinduna ezithi zisasekela uMnangagwa kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe ithi kumele uhulumende omutsha alahle yonke imithetho encindizela intatheli izindaba. Kumele kwenziweni ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke ngendlela esifwa nguZulu. Sizahlolisisa okwenziwa libutho okwamanje eZimbabwe lokunye okujiyeneyo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labesifazana asiyihluzeni bomama. Sixoxa ngokufiswa ngabesifazana kubandla lezanu-PF ngesikhathi abanye besithi kubele kube lomunye wabo okumele abe ngumsekeli kamongameli. Luhamba njani uhlelo lolo? Thumelani imilazelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa. Kukhasi lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.